kodwa ke singazi njengoba kusase kutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangela mhlambe sibone eminyaka ukuthi nqa kusiyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azabe ama changes azabe sekhona ozabe yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloko esaqhubhe njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona kwakabilo mehluko otheni esesubonile
uyona indaba le yokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqhathekileyo yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlambe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBrithani eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila wayenguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa alelilizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abathatha badonsela esakeni labo leCommonwealth kube sokusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abajabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka-1986 uCharles wayelokhu esathandana noDiana kodwa ke kwasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane loCamilla lo ose ngunkosikazi wakhe kaThesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kwenye indawo lapha ayende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudla uQueen ingakho uQueen kwathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aze bavumele abanike license yokuthi baqhubekele phambili ngomtshato wabo ingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama-relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngitsho lobukhosi bakithi thine esintwini sakithi nxa ukuthi uze ube ngumuntu wasesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nxa ukuthi mhlawumbe sechiyele umhlaba kodwa nazange konke lokhu kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube yinto ayihloniphayo njalo ukuthi abe yisibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emzini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayendile yikho wazothi uCharles White esehlukanelo Diana yilapho agcina khona esesenza konke okusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uWilliam uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nxa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina babona ukuthi nguye wachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezizasenziwa ngubaba wakhe loCamilla.